ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alengali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 8 lwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandeli imbono lena izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakane, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no go area indawo, ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwe-bond.
Umgwaqo lokho osuka eNkankala usiya i-Bedbridge udlula ngeyifeni. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitala, kathesi seyi-dead road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibhajethi ka-2019 iningi labantu lithi iZimbabwe ngabe ijiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi Enhancing Efforts Towards Stabilizing the Macroeconomic Environment for Inclusive Socio-Economic Development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngingena lukwazi ukuthi lo mama usesibhedlelayo seko wakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwi Mushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Kumele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sesikhiphe i-duty kusanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary wear, uyahamba ayoyinika ezikoleni, imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwane. Ngoba kade kuhlupha khathesi kubala nxa siyabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandeli imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame but nxa ngaso izayilahla phansi that means ukuthi it's a no-goera siyindawo ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona sesisukumisula umkhonomi yikhotho ozaba lokuchatshwa kwabantwana kumakhampani sinokho kokuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe itebe mele ukuthi bayipay something labo ukuthi nxa ithethwa umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo ama-industry esebenze wonke umuntu asebenze ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche echipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kwebholoho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okuyokhulunywa lapha kuyokhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTweni. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zihambe. Kathesi kube kuyitala, kathesi i-dead road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTweni kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya nani imota ziyenza ama-days eziningi. Khonokho kubangelwa ngokuthi khona sekulama-pothole okunye sekugrade umgwaqo nalowo sewugradiwe itala leyana ebekhona seyi-dust road. So sekusuka kukuthi i-politics zibamba khonapho abamakampani babamba khonapho le kampani eyithiwa yona i-green fuel ikhanya ilamarul lawana athwala inzimbe. So ukhanya ngani abayakhonona ngokuthi khona izimota zezala zinkulu kakhulu so zihamba egwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemgwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ezwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mthoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lufane mhla ka 28 Lwezi, Sithune ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila siza xoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abe enhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule kodwa kukhona okuningi okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson owayekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Ukhulume ngodlakela, ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Ukhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga, kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise, ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Gerber bathe maningi amanyathelo abawathathayo. Uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhla ka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liye bona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sivili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama sanctions?
hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions. Kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo. Ukuthi udaba lolu isiphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama sanctions. Kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo, izijeziso lezi ziqondiswe ebantwini thize bezanu PF, kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi, siyabonga Ntungameli. Lo ke nguNtungameli Nkomo, intathele zindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngoNtulikazi, abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje okuhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane, asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje. Siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwele Melika lele Senate, lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundi ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwemunye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni se-Bamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khonapha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama, njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lephalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho, kodwa eholiswa imali yama-allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament akho ngusuku umkhulumo kwecampaign unjengomuntu ocampaign ayo kusuku umuchaya slogan, hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi kona hayi ngimsijo enje lapha mina ngithi kakubenje so zafuta abanye abantu abanjalo imsijo uyabe engalayo xa engalayo imsijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume ephalamenti futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyaphonga ukubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamenti uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamenti ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamenti kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamenti kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhaleyo ufanele ube yazi nekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena ephalamenti
ya mnumzana mkandla wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho
kuba kuhlungu kakhulu and then ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha idecision engathathwa kusasa iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekampeni ukampenelwa lapho esehluleka khona abekampenelwa ngucampaigning manager wakhe uchief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa neprogram basuke abantu laba behlala ephalamenti 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephonga ukuvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani inabantu laleyo party leyo abantu bangikhona upresident wakhona kabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngakabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yephathi ibizo lephathi i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezoreporta back ku-constituency ukuthi sevele ephalamenti ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane ephalamenti
kodwa mnumzana bhebhe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalele ephalamenti akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kathi kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuvele ephalamenti akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomina umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena ephalamenti nxa kune-debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le-debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le-debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumele ukuthi ukhulume so isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele-challenge ukuthi kuzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyela ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi so lanxa engadibhayitha ngesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopic eyabefanile ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sepho ukuthi kona hhayi iphathi nginephathini phela ngu-chairman webranchi kumbe nginephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngupresidenti kumbe nginephathini bamfakile ngoba yimi engibhilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususephalamenti akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kula bantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngupresidenti
mnumzana mkandla kuyini okumele bakwenza abantu
abantu kabenze i-recall umuntu onjenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstratele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngapho kuthiwani kazi lutho khonokho okhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabe kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenaloyo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kumawazi umuntu yenaloyo efanele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi
Nomzana Bebe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstrate umuntu oyabe lilunga ledale leparlamente azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi kona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nangingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sonke. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusupportwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, kusupportwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyasiza ukuthi asupportwe yiphathi yonaleyo futhi.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli weNkayi North edalele eParliamente ubexoxa endawonye lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe banezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Kata savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.